Umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo ohlangothi lukarhulumente olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abebefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika okuthiwa yilo elilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump kumele eleMelika lihlolisise konke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. EleMelika labambisana lamanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenotho lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi eleMelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Afrika lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzele ukuthi iAmerica ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osetshotshozela ukuthi abantu bavukele uhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina. Ngaleyo ndlela umuntu uma sethe wawina kwathiwa usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumende. Lokho kwenzakala iAmerika kwabase-Afrika thina siyakubongela kakhulu ngoba iinkokheli zethu ezinengade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjalo ehlonipheka enjengaleyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. IZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwale Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square and sibonile one of ama states adowa contesta iGeorgia ubethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuqilo obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo uTrump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingela ama-votes lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. UTrump umthetho wakhe usephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi lokhu engu-president therefore ulokhu elama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 20 nje ma efika 21 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi uTrump umele ayijele and mhlawumbe yikho azama ukuvikela khona lokho kodwa seku-too late. Angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president and lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la and sisenze i-America ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kunabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika, abanye basithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp.
Ya into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi lakuzana uPF njengobana usizwa khathesi umnangagwa esithi iMelika ayisilolizwe elamalungelo okuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. sokusitsho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama Africans ahlukumeza uZulu, because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba ahamba empini uhlanganisela oZanu PF labo lokuzena weSouth Africa la ngamaphathi avele ehleze robuketo esonke isikhathi. So into yenziwe ngobaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden, futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi uMnangagwa uzadliwa nguChamisa, lanxa uMnangagwa walela, kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump kayehlala phansi ahlukane lelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi, intaba zinduna.
Hayi, ngiyakuzwa msakazi, indaba eyenziwa ngabalandeli bakaTrump leli, hayi uTrump ngokwakho wrongo. Yabona-ke lo mwengameli ozangena mbona usazobafaka edale, usazobabophisa. Ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo, le mpahla yamoshakala lapha lalaphana, so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo, kumele admit avume ukuthi hayi inqotshiwe. Hayi khona lokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza isikho, ayisikho totally intsho la kancane. Barong abalandeli bakaTrump lawa. Ngoba soyumotsha impahla, bemotsha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya, into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho olwaqhutshwa kuhle, ngoba ngade bele bufakazi. Ngabathethe lelo thuba ukuletha lobo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa-ke njengobani benza udlakela utsho ukuthi vele kabalaqiniso ngalokhu abakukhulumayo. Ngabe bekusenziwa mhlazane ezahlala esihlalweni uBiden, bavotshwe labo bantu bathonisiswe ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lamademokrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le-House of Representatives. Amalunga edale le-Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa uMnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Kukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kulamalunga edale le-Cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni.